singakhohlwa ukuthi umthuli ijaka lakomthuli ingcitshi engumthuli isikhuthi kamfundisi engumthuli sithe sona austerity for prosperity asibopheni amabhanti izinto zizaba nzima wakutholwa kumthuli kodwa phambili ngale sizayehla sesehla umehlo ohamba and sokufika khona fane ebangeni belani mani ubone ngamele ngifuna ukuzitela futhi ukuthi lindela nje kwezisukanyana ezinjani kulo muntu oyitengisayo umthuli tena uzangeniswa imali eka-500 million lapha ilungisise izinto ezinye sezikhona uhambe kuhambe ama-supporters la kade zibeseyondlala laba bantu aza kuma eceleni abukele isitimela sihamba kahela asilindeni sibone izinto zizinzima kodwa into zizalunga ngithi abantu bengalaleli ukukhohliswa nabantu laba abanganasikhathi sokuzwela abantu ukuthi baphakathi kwenhlupho ezinye abantu abakhohlisa abantu labo tshamisa bazama ukuthi bakhohlisa abantu ngendlela aba-disparate ngayo nangendlela futhi utshamisa ayenza ngayo izinto zakhe uthi abantu beyibenze bengalayo ayisikho lokho kanti yibo abaphethe amakhiye okulungisa economy baphiwa ubani kanti abantu abakhethile kuthi into yonke engala tshamisa phakathi angeke ihambe yiko abakhulu engavuka efile kusasa kuthi yonke into izakuma akula nto enjalo izinto zonke ziyahamba yikuzikhohlisa nje ukukhohlisa abantu lokhu ihulumende loku akayehluleki asikunikeni isikhathi ngaphandle kwabajahileyo kade vele befuna ukuthi ngabe into zonke ziba njeliyo
isikhathi esinganani kodwa babugawule ngoba abantu bathwele nzima abantu bayakhala ngokusilela kwemali ukudula kwezinto intengo iqansa iqonga masayana akuphileke elizweni batsho njalo abantu
mina ngangikhangela abantu ukuthi isikhathi esinganani ngifuna ukuthi ngiphinde ngikhulume ngithi umnangagwa uyayazi into ayenzayo umnangagwa uyayazi into ayenza njalo lento ayinjongileyo uyayazi ukuthi njalo umnangagwa kafuni ukuthi abantu babe phakathi kodubo lonke lolu lwabakile kodwa udubo lolu lwadalwa kaizolo lokhu okwakathesi kumnangagwa kathesi amajaha anjengabomthuli esithi hhayi madoda into zizakuma kodwa kuphinde kulunge umuntu ophilisana nakhona kokukhulunywa ngomthuli ngumuntu vele onganjonganga ukuthi kulungisa ngumuntu odonga ukudiliza